ngibona ngani sine interest yokuthi sibe khona ngani sizwe ukuthi uhambe hawufa. Kanti last time basireportela bese-America ngapho ukuthi kulo muntu asebemelaphi lo yedwa futhi it was not appetizing ukuthi basitele ngomuntu oyedwa. But kathesi si-expect ukuthi sizwe ukuthi i-progress asebeyenzile science, ama-scientist besenza ama-research nokuthi kuhamba njani le ndaba nje zokulwa le-stigma.
Njengoba-ke lo mhlangano wenziwa eZimbabwe, ubona ungani kuzaphathisa njani ilizwe?
Well, iZimbabwe izaphathiseka kakhulu ngoba angithi anto abantu la kusenzakala kithi lapha nathi kuyasiphathisa, though i-problem yangikhothiyo ukuthi i-registration yangkhona is too expensive because they are saying ukuthi abantu babhadala ama-$300. So siza-assisteka yes ukuthi for the first time isayide ukubuya lapha emveni esincedisa even ku-tourism I think kuzabaphathisa. But thina most interested ikakhulu ebuseni kuyini okwenzakalayo sebehambe hawufa seyitholile yini i-vaccine because mina I believe ukuthi i-vaccine le siyatholakala but other people nje they are thinking of just making money they don't even think they are doing research. So we need to know ukuthi vele what is expect happening.
Okutsho ukuthi ama-300 lawa watsho awe-registration uyabe uzikhiphela ungumuntu kumbe ngawenhlanganiso?
Uyabe uzikhiphela liyinhlanganiso, uzikhiphela ungumuntu ungadecide wena ukuthi uhambe, uya wena nguwo kumele ukhiphe ka 300. I think njengoba usazi ukuthi i-situation yethu eZimbabwe ngapha economically akukamiki kuhle, imali sinzima ukutholakala. So sokuyadeprive a lot of people okumele babe khona ngathi. Ngoba ngingakhangela enye inhlanganiso like i-UPS, they are taking it u-finance director ukuthi ahambe khona ngale living abantu abayibo abadila labantu abaphila lo mkhuhlane wamagcikwane lawa especially abantu be-OI.